amagesi umuntu kade wathenga besithi uwagesi umuntu kade ethenga $20 ngaphana ibhondi lisele ngale-US kathesi usewathenga ngu-$200 kumadiplaye nge-interbank rate process ngoba bamadiplaye ngu-10 amafishane singatsho njalo abalama-prepaid meters uhlupho luba khona ukuthi ungathenga i-first 50 ngathi 5 units besingathi $50 ayabe esachiphile then nxa susiya kulawana susiyadlula ngabe susiyathenga amanye the other 150 lana abe seqansile ngoba abe se-almost times 2 i-price yangkhona then the moment usudlula khonapho asekuthayasile kuzoka ngoba abe sekuthiya $3 something per kilowatt ngoba lana kuqala lani 50-50 lokuzeliyana iyabisa kushaya phose ngapha manje 41 cents that is 41 RTGS cents then nxa sokusiya ngale ngaphezulu la iyabelokhu ikhwelisa kibo-80 something then ungavele udlule i-$200 iyabisa kushaya sibili $3 something so kuyindlela yokuthi abantu bangadluli ukuthenga amagesi awe-200 RTGS ngoba ungadlula khonapho iyabe sedula ongazeke ubonakale kuba luhlupho kulabo bantu abalama-50 ngasikhangela amalokishi amadala njengaboPhumla East laboPhumla North kulezi ndawo lapho ngalama-prepaid meters khona so lokhu besisebenzisa lokhuyana ukuthi uyabhadala kuphela amantendi kadlesi ukuthi usebenzise amagesi anganani so ngasikhangela ukuthi amadesi athone ngekho amadesi lapho emalokishini ayahambe kusele ngo-5 aze ayebuya mhlawumbe ngabo-10 11 ebusuku kodwa nxa isibe uyibhililela kuyamele uyibhadale yonke sona zindlela abantu sasebeqilwa kodwa nxa sokuyimule enkulu sae sikhangela ukuthi engxenye abantu basebenzise kusiya u-40 singathi i-400 ungakuhluzisisa kuhle uyabona ukuthi uyadinga sokumele ukuthi ubhadale $49 ukuthi nxa ungumuntu anosebenzisa amagesi amaningi and singakhangela abantu abaningi ukuthi bahola malini kathesi uyafika ukuthi abaningi bangikhona kabasondeli vele kufana leyi figa amanzi uzabhadala ngani ezinye indleko ezinjengabo-school fees o-transport kungako ngokuthi abaningi barohileka ukuthi babhadala amakhona la
manje laba abangenelisiwe ukubhadala inkoni ziyatholakala lokunye
njengoba sikwazi ukuthi emadolobheni lapho vele kasiyo ndawo enkulu sakuyihlahlelo vele sengathi ngama-exotic tees ezokuthi ungazakunjani ungaza kuzibase yizelo zemthuzi nje zokuthekisa emayadini singazi laba besalathi labophumula ngale abangakibo Robert Nyoka labo-St Peters but kulamalokithi phela ngeskodulan la magama lawo so bona bayaphila njani ungananzela amagesi kahambe emalokithini kuphela kubo-selbon park yi-christian sofort abengekho nje khona kuba ngasesikhangela ngezemvelo zafika ukuthi sokudala ukugugudeka komhlaba because labo-deforestation labani vele bona imizi iminingi kangako kambe inhlelo zakhona zebe zingani
inhlanganiso yakho yake yaba lohlelo lokukhankasela ukuhambelana lamagesi
kuye saba lo mkhankaso omkhulu kakhulu ukuthi besingena sibile amathe bathengisele ukuthi abakwenzakalayo babakufuni kathesi besike sama ngoba besikhangele ukuthi sikuhluzisise ukuthi kanti kuvele kutansa kusiya ngani kodwa-ke ungaqhubeka kunje singakhangelanga uzesa kuphela yedwa sikhangelela la yonke nje i-service provision yabi khona ukuthi umuntu abantu kuzamele bangene ezitaladeni ngoba impilo elizweni lezimbabwe isinzima kakhulu ukuthi ukuthenga sona isinkwa abantu bayakukhangela futhi kungani kuthiwa ngumuntu mhlawumbe oyingamulalyana ukuthi uyathenga isinkwa kati isinkwa kumele kube yinto oyithengayo nje akusabali ngigetsi samhlane ezaba khona sibili ukuthiwa abantu bangasebenzisa ilanga lonke khona kuzabonakala ukuthi igetsi iyadula okwakhathesi ukudula kwayo kusuka kuvalwe ukuthi abantu vele kabayisebenzisi so kuyahlala inyanga igetsi lani ingaphelanga ngoba abantu sebephephela ngambi kumabhasi abanye njalo sebegcina bebasa ngabo ubulongo benyamazana zona ezinkomo abaseduzane langapha kibophumula ngapha kuthi abanye njalo babasa inkuni abanye sebethenga kezitofu zona ezizamagasi lamaparafini njalo ngabantu bezesu ngababiza bafika bachamanje babambe lapha bayekele lapha abazwakali ukuthi kathi njengoba igesi beyidulisa kangaki ngekho injongo yabo kuyini njalo bahlose ukuthi benzeni.